isendaba ku VOA Ndebele.
Wolamukela ku Studio 7. Ngolwesithathu ekuseni mhlaka 23 kuNkwenkwezi 2019 ngolesine ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ikomiti yedale lephalamende ebona ngamandla amagetsi eParliamentary Portfolio Committee on Energy and Power Development ithi izamema umphathi ntambo kahulumende omutsha obona ngalolu hlangothi umnumzana Fortune Chassis ukuthi achasise ngamafutha ezimota alokho esilela.
As long as staying issued Nama user, staying user Nama bond, you see, after Nama bond, this thing getting a black market letting Nama user. When I go black market, like my labor, I got to a guy. So, each challenge is large. As long as in the humanitarian policy, Logila Segida, the fear of the Ninja.
Langa iningi likhala ngokuthi ukubhidlika komnotho sokwenzela kusasa leZimbabwe laba lobuvilibana. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuze afake ilizwe esimeni esile kusasa enhle.
Suzuthola abanye abantu abaphelele emqondweni besithi hey madoda ungathi kwakungconywana ngaphansi kwamgaba. Okuyinto ebuhlungu efana nokuthi uzwa abantu bethi ungathi kwakungconywana ngaphansi kwesandla sikaSmith. Ungabona sokunjalo abantu bayasebedidekile, sebephelelwe ngamaqhinga, sebephelelwe ngamacebo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo, njalo likhumbule ukuthi siya live streamer lolu hlelo kukhasi lethu leFacebook ku-VOA Ndebele lapho ongasibukela khona. Ikomiti yedale lephalamende ebona ngamandla amagetsi eParliamentary Portfolio Committee on Energy and Power Development ithi izamema umphathi ntambo kahulumende omutsha obona ngalolu hlangothi umnumzana Fortune Chassis ukuthi achasise ukuthi kungani amafutha ezimota elokho esilela. Lokho kuvezwe ngumnumzana Joel Gabuza, umgcini sihlalo wali komiti. Umnumzana Chassis ufungiswe izolo ukuthatha lesi sikhundla esasingesikamnumzana Joram Gumbo, njalo uthi uzaqeda inkohlakalo ebangela ukuthi amafutha la asilele. Ukuqonga kwentengo yamafutha sokubangele ukukhuphuka kwembadalo yempahla ezitolo lokunye okunenginengi okwenza impilo yabantu ibe lukhuni. Asizweni umnumzana Gabuza echasisa kabanzi ngalolu daba.
Baqala besithi no ngemva kwekhisimusi amafutha yawesegcweni sababiza sathi hayi ikhisimusi sidlule amafutha kakagcwali bathi hhayi silama ama-credit notes so sesibhadile amafutha agcwele right ayabakhona nina ngemva kwe-2 weeks belokhu betshinde kathesi nje besibabizile nje besitshela ngokunye ongama-stories ongazwakaliwe kunokubiza lo omutsha mhlawumbe ngasitshela iqiniso lizomutsha lo governor sithi hawu kathi isithembiso sakuphela wawuthe wena abe sokuthini sokuminjani so yike sizakwenza kathesi then sifuna ukuthi kathesi singele sibonisise ukuthi kathi kakhulu kuyini silo kwenzakala phakathi kwefuel.
Uhlupho lona lolo lwefuel le electricity lukhathaza njani abantu ezigabeni zenu?
Abantu bayahawula kathesi nje ungifonela bese bekukuza ama ukudinga amafutha amafutha kathi hayi kule petrol engine lakula. Esukwini lezi zidlule bekungathi ungabhotabhota idrobheli ungathola nje lapha lalapha kathi sakusela abantu nje sebetshona beselayi and akula hope lokuthi iyabuya nona amagezi asakwazi besetshilezi nje basitshele ukuthi sebele 2 weeks kungela amagezi hhayi tozoke akulo kuhambayo soku hhayi kathi soku hhayi sokudlulisa amalawulo lo
manje le ndaweni ezinjengebhinga amadolobha amancane lawo balo hlupho olufanayo yini?
Okusinceda ngale ukuthi abantu balutshwana ngathi asila industry ning so nalayo siyabe siwabila ngathi aphosekwane kodwa kucitha kuloku kukhona lakho kucitha kuloku kukhona so ukuhlupheka kukhona lokhu vele ububi bakhona amagetsi engahamba la manzi akusela ngoba konke athi kusebenza ngamagetsi so siyabe sisilodubo indiwo ezimbili la.
Ingabiza umphathi ntambo omutsha kuyini kahle kahle lifuna ukumbuza khona?
Sifuna besinike exactly plan yabo ngoba abantu lawa lakuqeda lawa sisafuna umsebenzi vele sifuna ukuthi sizame ukudingisisa ukuthi kanti vele kuyini kahle kahle kwenzakala ey'ntweni zamafutha because uyabona ukuthi sesingathi sesikucabangele ukuthi hayi kukhanya kulabantu abadlayo la khathi kungaba lodubo olungapheliyo elizweni kungaba njani khonoko furu disi sukuti kari veru mninga zoma garaji mbari wamba njari veru mninga na njari zimari because akusakani ureserve bank la ukulumo wake
sakhuluma lo mnumzana Joram Gumboko wathi uhulumeni uthole 50 million kuyabe uhamba njani kufika kube lengxaki ngakho
bakhuluma ngezikweleti ama arrangements ama credit arrangements izikweleti eziyabe zivunyiswe ukuthi hayi wena bank akusibhadalela amafuta athize sizaphela some kind of assurance yokuthi hayi ungasiniki imali yakho sizakubhadala manje amabhenki wafuna imali lama suppliers efiyela afuna imali asela themba la madoda lawa akhuluma ngama 15 million ungasesikuzwela nini khonoko but akula mehluko esimbonayo kathi yona imali sibhadele kungathatha 20 years siloku silayini anti uyabhadala namhla ifiyela emini ngoba kathi sibazitshile ukuthi vele ifiyela ikhona ayisekho ekuma-storage tanks emasasangale so awusafanelanga ukuthi ibe azofiyele ukuthi izapompwa ivele feruka ngoba already iphakathi kwelizwe ikubhadala nje same khonapho sikhathi siyiphume ifiyele ingene ematandini
yela nxa sokulo mphathi ntambo omutsha libona ingani uhlupho lolu luzaba ngcono yini
azibona ukuthi ungatshintsha abantu obetshintsha abayi-10 20 namba ngoba as long as lizwe lingela mali i-government is buying fuel ngama-user right thina isithengi sele ngapha ama-filling stations ngama-bond not amabhondlana awathengi ifuel sebeyangena futhi bedinga ama-user la ukuthi bethenge ifuel futhi anti yabona ukuthi udivelopane ukhonapho as long as sithenge ifuel ngama-user sithengisa ngama-bond sisiyathatha ama-bond singene ku-black market liyadinga ama-user ona ku-black market la imali yakhona isatholakali so yi-challenge esilayo as long as into zethu zemali monetary policy loku ilahlekile lefuel iyabe ilahlekile injalo
lo mnumzana Joel Kapuza umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamente eye-parliamentary portfolio committee on energy and power development lanxa iningi likhala ngokuthi ukubhidlika komnotho welizwe sokwenzela kusasa leZimbabwe laba buvilibana umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuze afake ilizwe esimeni esile kusasa engcono. Umongameli Mnangagwa wethule amazwi la enkundleni yeTwitter ngemva komhlangano labo somabhizinisi bakwamanye amazwe eHarare izolo. Ezama ukuhuga osomabhizinisi laba uthe leZimbabwe lilamathuba amaningi angabatholisa inzuzo enhle alubana bethe bazotshala imali zabo elizweni leli. Kodwa ingcwethi ehlaziya izombusazwe yomnumzana Dinizulu Macaphulana utshele untungameli Nkomo Studio 7 ukuthi kabuboni ububelo phansi kobukhokheli bukamongameli Mnangagwa.
Konke khona lokhuyana abathi bakususela umgabe bakwenze bakuphinda kaningi. Suzuthola abanye abantu abaphelele emqondweni besithi hey madoda ungathi kwakungconywana ngaphansi kwamgabe. Okuyinto ebuhlungu efana nokuthi uzwa abantu bethi ungathi kwakungconywana ngaphansi kwesandla sikaSmith. Ungabona sokunjalo abantu bayasebedidekile, sebephelelwe ngamaqhinga, sebephelelwe ngamacebo. Ngiyaphinda njalo akulasimanga uMnangagwa angasenza ukuthi umbuso lo ujombuluke kube lempilo ebantwini. Kumele kuhlalwe phansi bona ababakhokhela amabanzi ombusazwe kukhulunyiswane. Kudingwa amaqhinga okuthi umhlaba ungacelwa njani ukuthi uncedise impilo iye ebantwini beZimbabwe usapho lonke. Kodwa kungabi le nkokhelo eyodwa yena ubabuchamisa kumbe uMnangagwa ongathi yena uphethe izisithulele zombuso wezulu. Akumelanga kube njalo futhi eZimbabwe ngaphandle ngasifuna ukuzithola singaphansi kombuso ofana lokamgabe futhi.
Umgabe yena uthini nxa ebona yonke le nyakanyaka eyenzakalayo ngokubona kwakho?
Ngabe kanazono zakhe ngabe uyahleka. Kodwa zakhe ziningi uzahleka ehlekela kuphi njalo ehleka lobani phela yena lempilo yakhe lende ungathi ugcinwe ngumdala emgcinela ukuthi azibone bonke ubuhlungu abuzwe bonke ubuhlungu layo abufake ebantwini nga umsulwa ngakala zono ngangithi hayi lapha khona lelalihlehla liyahleka kodwa uyahleka lobani ehleka njani ehlekani enjeyana izandla zingcolile ngegazi labantu enguye futhi owadala wakhulisa bonaba abantu abayibo abahlukumeza umbuso weZimbabwe kathesi ngakho uhleko lwakhe uyahlekela esifubeni baba ngobana uyabe mingaziphi inyawo ehleka
ngobani abamele babambe iqhaza kulolu daba
kumele kube lombuthano wabantu kuhlangane amabandla amaningi lomphakathi weZimbabwe ungajiwa emuva. Ukukhulunyaniswana kudinga isinga, kungabi lomuntu ozaphakama azishaya isifuba athi yena nguye uthenjwe yena njalo ngaphandle kwakhe ilizwe alisoze lilunge. Yinsambatheka ke leyo engasibisela emuva ebunzimeni esivela kubo. Ngakho umphakathi weZimbabwe kumele ulethwe phambili, abameli baleyo mphakathi weZimbabwe, izinduna zabo, ama-parliamentarians yabo, lamabandla onlawa, lama-civil society organizations onlame labantu labamasonto, kubuthane kuhlanganiswa amakhanda, kunikwane imibono, umhlaba ucelwe ukuthi hayi sicela lelekelele sizama ukuvusa ilizwe lele bese lishona phansi komhlabathi. Akumelanga kube lo muntu oyedwa uzoba ungqongqoshe athi nguye nguye kusasa yena lo muntu uzakuthi ungumlimi sibese sithini.
Lo mnumzana Denizulu Macaphulana, ingcweti ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa. Ngesikhangele eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo ehlukeneyo. Iphephandaba leThe Chronicle lithi idolobho lakoBulawayo liza kwamukela amabhasi amahlanu awezupho, wona abhadalisa amasenti angamachumi amahlanu kuphela, 50 cents. Isiphathamandla senkampani yezupho umnumzana Evaristo Matangwa ubikwa esithi amabhasi la azafika koBulawayo namhla lakusasa. Uhulumende uthe leZimbabwe lile mali yakwamanye amazwe eneleyo ukubhadala amabhizinisi kuhlelo lwe-Interbank lungaqalisa ukusebenza. Ekhuluma kuhlelo lwe-ZBC olwe-First Nation, umnumzana George Kova Matanga oyisiphathamandla sikahulumende uthi iZimbabwe yenelisa ukuba le mali e-$1.2 billion iminyaka yonke evela ekuthengiseni impahla okuyiyo ezasetshenziswa ku-Interbank market. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Le njani basakazi be-Studio 7, siyabonga umsebenzi omuhle elisenzela wona isikhathi zonke. Silokudlana kakhulu ngokukhwela kwesiweli, kodwa uhulumende kamnangagwana lowo uyehlisa intengo yamabhasi ezukho nge-50%. Futhi ke labo abasebenzayo abamakhombi lama-private buses, i-business yabo ayisekho, kodwa isimanga ukuthi ngangukhangela bazama ukubamba ukuwina ama-souls abantu bema-town ukuthi bathole ama-vote. Kodwa uzagada nge-50 cent usiyathenga isinkwa se-5 grocery edula e-town phakathi, ungasubuyelo gade nge-50 cent. Akula ngqondo lokho kwinto kwakhona, ngangithi ngiyakukhangela uhle ngikuhluzisisa mbona abantu laba abalamethi la abafake phela lasemaphandleni amabhasi angibona bekhona kubonkayi le sebasigada ngama-50, kubo-Bed Bridge sesigada ngabo-$50, kanti indaba ebafake emathawu bazama ukuthi bezama ukuwina abantu ukuthi babavotele.
Uyavuma todi, into ezima lapha ikuthi amavoti ungariga indlela ofuna ngayo, kodwa ikhonomi awungeke uzowukwanisa ukuyiriga. Yikho lapho uzabonakala khona ukuthi ubutsotsi bakho bufitshane, ingqondo zakho zimfitshane, umcabango wakho ufitshane, ngoba vele uriga uzariga kodwa ikhonomi inkani. Lo khulumo wakhe lowo wathengwa vele ngoba vele usebenzela izanu, ngoba izanu vele yayivele lakukugrawundi yayisiba lo muntu oyi-1 wesindebeleni osetshenziswayo. Vele amandebele siyasetshenziswa, sivume futhi sibulale abantu bakithi ngoba vele siyabe sisebenzela isikhwama sethu. Yazi into ekhuluywa ngugawule so yaziyahlanzisa izwisa ubuhlungu ngoba ukhangele yakho impilo, ngoba bakho abantwana bengekho la laye futhi engumuntu ozulayo njalo yena ekwazi ukuthi uyathola into eyifanele ayitholayo. But ngabe ngumuntu okhangeleyo ukuthi abantu abamvotelayo badube kanjani, ngabe kakukhulumi lokhu ugawula ayikho khona. And uyindoda eyisiphukuphuku ezathi kungayiphelela one of the day uxayo engene one side waphuma kuye, uza kubona khonokho esikubonayo. Asazi inkosi nayimphethelele imfaka isandla
sanda lokustudio 7 nonkosi lokukhulumayo. ngembuzi nakanti lestudio 7 okusho ukuthi kubandla lezane uPF lapha umuntu elingakhuluma naye okanye lamphiwayo ukuthi likhulume naye ohlangothini lezane uPF nguye ugawule kuphela lo odlala ngesikhathi sethu sikhathele ukube sisizwa ipraise yomngane wakhe lo ababeplane into zabo ezitsholotshogedi betshaya umgabi khulu ayikho enye into ayaziyo ugabula ngaphandle kokwethu ubaba upresident ED yonke into eyenziwa ngu-ED is glory yonke into eyenziwa yizanu is glory kuye ake sidinge abanye imiqondo yabanye abantu asiye yedwa umuntu wesindebeleni emhlabeni lapho ugawule wena
besicela ukuthi lapha into lesizwe kahle ukuthi kuhlala kukhulunywa ngomnankagwe sonke isikhathi thina siseBotswana sidla kahle kodwa masicabanga ukuze ekhaya imalini yokhulunywa ngayo ama-RTD kukhulunywa ngamabhondi asakwazi ukuthi kwenziwe njani akubiselwa imali eyiyo eyathiwa nguJoshua Mkabuko Nkomo ama-$100 ayethenga ama-$0.50 ama-$2 imali eyayithenga kathi esikubukuthiwa umnankagwe uyabusa ubusa njani yena kungela mali elizwe abakhulumisane lo chamisa belungise imali yelizwe first yikho bezabuya bebusa abantu bevotele umnankagwe lokho ekuthiwa umnankagwe kodwa kuwonakala kuyaphambili
salibonani emsakazweni we-studio 7 siyabonga sithanda ukubonga ngendaba elisetshela zona nsuku zonke eziliqiniso kungayisini ngawo kuningi asikuzwa okwenzakala lapha kwelakithi eZimbabwe lapha into ekhona nje sikhala ngayo ngaku kuyenzakala nje ukuthi iZanu PF iphume embusweni yikho lapha sibona kuthiwa kungaba ngcono sithiwa ngumoya cause ekuqaleni especially kithi ngaphema endebeleni sasithi mhlawumbe iZanu PF ihlukumeza thina sodwa but ma ngithi ngiyalalela emsakazweni phose insuku zonke ngithole ukuthi kukhala wonke umuntu ishona lendebele wonke umuntu uyahlukunyezwa so okusalayo hhayi kusho ukuthi vele uhulumende wezanu PF akalazwela ungabona umuntu ehlukumeza ezehlukumezela abantu bakibo kusho ukuthi kule problem ngoba kathesi kunje amabhasi ayehlile yesiyabona but amabhasi azayehla siwagade siye edorobheni sifike sithenga into ezidulayo akusizi lutho ukuthi nga bayehlisa izinto emashopu ngawo kuyazwakala bekhweza ifueli izinto ziyakhwela cause izinto sizobona ngakho sesikubekela kuyo uNkulunkulu ukuthi nguye osekwazi ukuthi uzasenzelani ngaye zanu PF le ngoba akwekhuluma iqiniso shuka sikhathele ngayo ngiyabonga.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kwinombolo ezithi +1 202 464 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sinjalo sithanda lokubonga labo abasibukeleyo kukhasi lethu le-Facebook lapho esi-live streamer khona silonomthandazo Nkomazana silosano Khoza othi sisonke mamhlanga uvuke njani Nkosazana hayi sivukile lo nomthandazo layo uMankomazana uyasivukisa silo nomsaneke vanelayo ubukele lathi siyabonga silo sikhumbuzo mlalazo othi lukhulula kaezweni lakithi yesizwe abalaleli lapha bonke bekhuluma ngokudana okukhulu la nguzonda uPamela Khumalo uthi salibonani mahlabe zulu lo nomsaneke vana uthi good morning ngolwesine. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abantu abasekela ukuthi abesifazana babe lelungelo lokukhupha izisu nxa bekhulele batshengisele emadolobheni amaningi eMelika kanye laphandle komthethwandaba weSupreme Court khonapha eWashington DC bazama ukuvimbela imithetho enqabela ukukhupha izisu kusiya ngezizathu ezehlukeneyo besithi izaphambana laleyo eyomnyaka ka-1973 eyayikuvuma lokho. Uhulumende weMelika useyekele amalungiselelo awokuthi kube le mali yephepha e-$20 elomfanekiso kamuyi uNkosazana Harriet Tubman onsundu owayesigqili wagcina esekhankasela ukuqeda islavery kulena leli lizwe. Izizathu kazicacanga, kodwa uhulumende uthi imali le iza kwethulelwa umphakathi ngomnyaka ka-2028 lanxa kungaziwa ukuthi iyabe ilomfanekiso kaHarriet Tubman na ngaleso sikhathi. Umbukiso omkhulu lapha ke sesikhangela izivela kwelemelika oweza amabhizimusi lokuzilibazisa owezim expo uqala kusasa eChicago khonapha kwelemelika. Lo ngumbukiso wamachumi amabili selokhu izim expo yabunjwayo ngabadabuka eZimbabwe abahlala emelika. Ukukhangelelwe ukuthi kuzabe kulabo somabhizimusi ababukisa impahla, abantu abazadlala inguqu, abachaya imiculo etshiyeneyo, umncintiswana wamantombazana uMiss Zimbabwe USA, kanye labanye abathakazelela umbukiso lo wenziwa kanye ngomnyaka kwelemelika. Abamele isigodlo seZimbabwe emelika bakhangelelwe ukuthi bazanika abadabuka kwele Zimbabwe incwadi eziqhakathekileyo ezifana lezokuzalwa, ezama-birth certificates, lokunye okuthiyeneyo kusukela kusasa kuze kuyefika ngesonto. Ake sizwe uGibbs Dube Studio 7 exoxa ngodaba lolu lomnumzana Quiet Ncube omunye wabaqondisi bezim expo.
Lo nyaka silapha eChicago, Illinois. Into esesizama ukuthi siyintshintshe, sifuna ukuthi sibone ukuthi umumo oseZimbabwe, ikakhulu ezamabhizinisi zeZimbabwe, iMinister of Finance, sizama ukuthi sizwisise ukuthi uhulumende lo mtsha singangena njani ukuthi sizame ukuthola uncedo layo uhulumende ukuthi zame ukuthola uncedo kithi. Uma kunezinye izinto sibe sizibona ukuthi singathuthukise isizwe sakithi uma sihambelana sidlelana le Minister of Finance eZimbabwe. Kathi silaye nje lapha inyanga ezimbili zedlule uMinister uMthulisi Ncube. So siyafisa ukuthi sazi ukuthi uhulumende wakhathesi uzamani lokuthi singenzani ukuze sithuthukise ilizwe lakithi nabantu bakithi.
Kukhanya kuyancobeka yini elikhulume lo baba Ncube lize limbone ukuthi lingadonsa ndawonye yini njani kwezamabhizimusi lapho.
Into enhle kakhulu ningasangena ezepolitiki, into enhle kakhulu ukuthi sakhuluma laye manqamu. Kwakumele ukuthi abe khona kuyoliviki ezim expo, kakusaphumelelanga ngenxa yokuthi ngumuntu obhizi kakhulu. Sazama njalo ukuthi asithumele ummeli wakhe omunye ongammela, kakusaphumelelanga njalo, but siyakhuluma sibe nyanxa singasoza ke senze lutho khakhethe kwayo leziki elengenayo. Silakho ukuthi sizame ukuthi simlethe sibe lokukhuluma, sikhangelene, sibuze imibuzo, sidinge izixwayiso, sizwe ukuthi uhulumende weZimbabwe ujongene ngokuyini abafuna ukukwenza kusasa. Sizama ukuthi basazi ukuthi lathi sinjenje singamalunga eZimbabwe, siyiphethe iZimbabwe, inkaba yethu iseZimbabwe, kusho ukuthi ke imicabango lezifiso zethu zokuthuthukisa ilizwe lethu esingakwenza, esingakwenelisa ngamandla ethu, singakwenza uma uhulumende sikhuluma lakhe.
Ungathini ngalokho okuyabe kusenziwa ngabantu abavela esigodlweni seZimbabwe khonapha kwelemelika lokuthiwa yi-embassy? Babe bajala ukwenzani nxa ukuthi lisembuthanweni lo?
I-embassy sidlelana layo kakhulu, angisakuqambanga. Iminyaka yonke uma sisenza i-Zim Expo, i-program yethu, ningazungula i-program ungakhangelisisa uzabona ukuthi i-program yange-Friday ntambama, nge-Friday emini, nge-Saturday ilanga lonke, siyaba biza beze bezo processa ama passport lama visa lama birth certificate konke nje ukudingwa ukwenziwa ngabe embassy siyayisusi embassy eWashington DC sithi qithi ezin expo konke akwenzayo eofisini ye embassy bakwenza ezin expo iminyaka yonke siyabaletha siyabathumela amatikiti siyababhadalela njalo siyabafaka emahoteleni ngezimali zethu bayadla siyabanika ukudla sibabuyisele futhi ngemali yethu ngoba sifuna ukuthi bazenceda abantu bezimbabwe kuyadula kakhulu ukuthi abantu amazimbabwe besuke lapho abahlala khona besize eWashington DC kumele bahlale ehoteleni kumele bathenge amatikiti konke lokhu kuyadula kukanti ke thina singabaletha ezin expo abantu sebezokwenza lokhu abakufuna babuya lezingane zabo belungisa beprocess ama-passport nako konke okudingeka banceda sibile kakhulu izin expo le-embassy siyahambelana kakhulu kakudingi ukuthi asihlangani lezepolitiki ngoba i-embassy ngeyethu sonke kayisiyo kazapho kayisiyo kazano kayisiyo ka-MDC kayisiyo kabani ngeyezimbabwe
lowo ke ngumnumzana Quiet Ncube ongomunye wabaqondisi bombukiso wezim expo obexoxa ecengweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekhonapha e-Washington DC sibonge njalo uGod Knows Khumalo othili njani msakazi we-Studio 7 ngikhuluma ngise Bryanston e-Johannesburg uhulumende wezanu PF uyehluleka usano khoza uthi labo usola umnumzana Gawule asebebaningi abamsoleyo siyazwa konke likukhulumayo umusa mazibuko uthi uqinisile lo ubaba lami uGawule lona uyanginyanyisa kodwa la iphela ulelungelo lokukhuluma lokuthi abe lombono ohlukeneyo hayi ke siyabonga imbiko yenu kathesi ke silalele abafana bakagodlwayo behaya umuyi uJoshua Nkomo abafana bakagodlwayo singakehlukani ke sibone ezinye bezikhokhela ikomiti ye-Parliamentary Portfolio Committee on Energy ithi izamema umnumzana Fortune Chasi ukuthi achasise ukuthi kungani amafutha ezimoto ayilokho esilela umongameli Emerson Mnangagwa uthi ingxaki ezikhona kwezomnotho zizaphela ngoba uphathekile ngokulungisa ezomnotho welizwe olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.